ngokwenze tu namhlanje. Inkosana Moyo ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo uthi kasoze enze imhlangano kaZulu yokudinga amavoti. Inkosazana Zimbai Mhlaburi uthi uzangena kukhetho oluzayo ezimele yedwa ngoBulawayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxene. Namhla sixoxa ngodlakela osoluqhamuke eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sizalethulela lezemidlalo. Kulayisho klamhla sixoxa ngokukhankasela ukhetho oluzayo. Umongameli Robert Mugabe, umnumzana Morgan Tsvangirai labanye sebeqalisile ukudinga amavoti kaZulu. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.